Namhlanje kweziphathelane lomnotho welizwe, iningi lithi akusiqiniso ukuthi inhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa umnotho welizwe ezigoqela i-Transitional Stabilization Program ephela kuyo nale inyanga ziyaphumelela njengalokho okusanda kugcizelelwa ngumphathintambo kahulumende obona ngezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutsangwa. Unkosikazi Mutsangwa uthi kule mpawu zokuthi umnotho usuthuthukile ngalezi inhlelo. Kodwa ingcweti ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kavumelani lalokho.
Into yokuqala, nxa sikhangele ukusebenza kwehlelo lezomnotho welizwe, sikhangela imali engena esikhwameni somuntu esetshenziswa ukuthi azuze ukudla kumbe ukuhlala lapho afuna khona le msebenzi ekhona. So nxa besithi khona inhlelo zakhona ziphumelele, ziyaphumelela, ngiyamangala ngoba okwakhathesi abazali balokhu bekhala ngodwaba lemali zesikolo. Khathesi kuleni umkhuhlane we-COVID, imithi yama-vaccines akula, labatestayo amatesta khona malutshwane. Singazizikhangela emsebenzini, imisebenzi lokhu imilutshwane loba amabhasi wona sibili abo ezupko alokhu emalutshwane, sehluleka khona ukuthwala abantu. Amagesi alokhu ecitsha, abahlala emadolobheni balokhu bekhalakhala ngokwamanzi. So angiboni ukuthi nxa kuthiwa khona ihlelo ziyaphumelela, ziphumelelani nxa i-disposable income, imali engena esikhwameni somuntu, amatitshara lamanesi lamadokotela balokhu bekhala, hathi le singathi nje ngesikhiwa i-public relations.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Mbutho Fuzwayo olwela ilungelo loluntu.
Okay, akulanto eyenzakalayo, akulanto ethembisa ukuthi kukhona okuzenzakala. Konke inhlelo zakahulumende, konke akutshoyo eqinisweni kuphelele emoyeni. Esikubonayo yilokho athi uyakulwisa okuyikho kukhanya kusiya phambili, i-corruption. Njalo i-corruption ikhanya yenziwa yibo bona laba abaphetheyo. Ngoba ungakhangela kunsukane ezithungileyo kuphumile ukuthi kulamagula abangisana ekutshontshweni kwe-84 kg yegolide. Lokuze umfo kaNcobela esithi kuyalunga, kodwa emuntwini nje udubo luyalusuka phezulu. Akula even izisebenzi zikahulumende, ungakhangela ama-civil servants, amatitsha, amapholisa, akukho kukhona osokubangela ukuthi lowo lalowo ale access yoku-abuse, aku-abuse amapholisa asedizini sokungalangqondo ngenxa yokuthi iholo abalitholayo alenelisi ukuthi ligcine imoli, kalenelisi ukuthi ligcine even umuntu ohlala yedwa. So ngibona ngazathi konke nje kuya ku-offside.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, uthi izakhamizi zilokhu zithwele amagabha avuzayo.
Uhlelo lwe-Transitional Stabilization Program singalucubungula ngamaso amabili. Elakuqala ilihlo ngelokuthi yebo, singathi kuphumelele nxa sikhangela ukuthi imali yeZimbabwe izimdola ngasiqathanisa le-United States dollar isimile yathi mpo khonaphana ku-$1 is to 81 zimdollars. Siphinde sikhangele futhi ukuthi enye impumelo ukuthi izinto kathesi zikhona ezitolo, kakufanani lalwana umnyaka ka 2007-2008. Kodwa esisukeke singanitwa siyakusola kakhulu esingathi ngingaphumeleli ukuthi loba nje izinto zikhona abantu kabala msebenzi, umsebenzi kawukho. So ngezinye indlela i-TSP kayizange ibe luhlelo oluletha imisebenzi ebantwini, abantu belokhu bedubeka besiya phambili. Njalo imali yona le sithi ngeyeZimbabwe kayitholakali, ngaziyo emabhanga bakunika imali engatsho lutho, i-$1,000 zimdollars ngeviki. So singathi yebo, kukhona ukuphumelela, kodwa kuningi kakhulu kungaphumeleli.
Umnumzana Ngwenya uthi kuningi okungenziwa ukuvuselela umnotho welizwe.
Into yokuqala ukuthi imali esisebenzisayo, ama-US dollars, yiwo ayenza ukuthi intengo zezinto zikhwele, singathi fana ama-raw materials. Ya, okwesibili, nxa sikhangele siyabona ukuthi ngenyanga ephelileyo imali yamagetsi lemali ye-petrol, amafutha yakhwela. Nxa izimali lezi zikhwela, kutsho ukuthi ama-cost e-production, laba abalungisa izimpahla, kuzabehlula ukuthi bangenise. Ngoba ukuphumelela bomnotho kuya ngokuthi imali efakwa emabhanki ama savings ethu angena emabhanki maneke manengi unganani. Ungazinandela ukuthi akula muntu weZimbabwe uyisebenzise eZimbabwe esikwanisa ukuseva imali eyakusasa. Loba ungazi ufake yona i-10,000 i-bond namhlanje ngokuphela kwenyanga iyabe singasisebenzi lutho. Ngakho ke nxa ama savings engekho akula ma investment. Laba abaletha izimali zangaphandle kwelizwe akula mali engenayo i-foreign direct investment yayikho. Izivakatshi ama-tourists akula. Yikho ngisithi mina lawo awuphawu ama-milestones okuphumelela kwemnotho welizwe akukho. Lokhu nje ngamaphupho.
Unkosikazi Mothwangwa uphinde wathi eleZimbabwe lile mali edlula ibhiliyoni yamadola ebekwe eceleni. Solokhu kwangena uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungulayo zomnotho welizwe ziyaphika ukuthi imali le ngefakwe eceleni eyama-reserves.